Lami ngibonge uthando nokawande. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 Nhlangula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithi lisekela umphathi ntambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Motsoaledi kunyathelo lakhe lokuphikisa isinqumo senkantolo ye High Court esokuthi incwadi zama permits awezalane zeZimbabwe akumelanga zesulwe.
Umakonyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa ngumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi bayenza iphutha ngokusinceda.
Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli leli bandla.
Abantu ngendlela sebeyibona ngayo sebeze bekutsho ngiceke ukuthi bebengakwazi ukuthi uba kuchamisa kaye uzabuya elesihluku esidlule esezanu-PF.
Kodwa inkokheli ye-CCC ithi abakhononayo ngabanqotshwa kukhetho.
Siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhononayo siphinde sithi mayuyu kayilale ngenxeba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithi izizalwane zeZimbabwe kumele zibuyele elizweni lazo njalo lithi lisekela umphathi ntambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Motsoaledi kunyathelo lakhe lokuphikisa isinqumo senkantolo ye High Court esokuthi incwadi zamaZimbabwe exemption permits akumelanga zesulwe. Umsekeli kanobhala jikelele waleli bandla unkosikazi Nomvuka Mokonyane utshele umsakazo kamabonakude owe-ENCA ukuthi kwavela kwaba liphutha elikhulu ekuqaleni ukuthi le-South Africa lamukele abantu bokuza. Uthi lokhu sokulethele izizalwane zalelo lizwe indubo eziningi ezigoqela ukuswela imisebenzi lokuntshontshelwa inotho yazo ngabokuza. Ngokunjalo uthi kumele kuguqulwe imithetho enza izizalwane zakwamanye amazwe zamukeleke kwele South Africa njalo lezo ezikhona zibuyele emazweni azo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi.
Umphakathi waseSouth Africa nje jikelele ungathi ngesibhunu bathi heartful ngama-foreigners futhi ngathi njengama-migrant njengama-ZTP holders and in particular ama-Zimbabwean who are the easier target. So umakonyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa ngumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi hayi bayenza iphutha ngokusinceda. Mhlawumbe lathi kuyindlela mhlawumbe esithi masi landa lolu daba abanye bethu ubathole bentela beklamasa mase kuyukuthi kulezinto ezenzakalayo. Ngingatsho ukuthi abantu akumelanga simele lungelo thizane siyabe silalo kodwa nakho kumele sikwenze ngokugobisa nje ikhanda sitshengise imbeko emzini wabantu. Kubi kwesinye isikhathi esikubonayo uthole ukuthi nezinye izizalwane zenza amacala abantu sebengathi umazenzela. So mina ngikuzwisisa from lolo hlangothi ukuthi hayi ingakho sebeze bemsekela uminister wase Home Affairs nxa esithi yena hayi kodwa ke ngizo aphila sebesithi bona no sivumelana naye ngenxa yokuthi mhlawumbe ama gestures at goodwill asathathwa njengama gestures abantu sebezibona ngathi vele kuyimfanelo yabo. Yebo phela umthetho uyakuvumela ukuthi uma usuhlala isikhathi ube nelungelo elithize, and nathi sathi saphila uma kulandwa amakhoti Helen Suzman yaze yasho nje ukuthi ayikhalaza ngokuthi mhlawumbe bekumele kunanzelele ukuthi into le inomthelelo onganani. Inzima le ndaba ngoba kuyiwa kuma elections 2024, migration topic is quite a hectic topic esicindezela ibandla le ANC elphethe, ngoba ungabona abo Action South Africa nabo Patriotic Alliance babo Clayton McKenzie babhizi bakhankasa ngalo lolu daba lwama migrant.
Ngokungenela kwe-ANC kulolu daba uyatsho njalo ukuthi kuyiwa nje kumavoti, udaba lwe-immigration abantu bokuza ludaba olusegudwini, ludaba oluphuthumayo oluhluphayo kwele South Africa, kanti kulamavoti azayo njalo. Singathi kulokuqhaqhazela kwabeZimbabwe kulokwesaba akukakhanyi lokuthi elakusasa labo liminjani lanxa nje inkantolo yapha isinqumo.
Lanxa inkantolo yapha isinqumo abanye abantu ukhanya abasizwisanga. Isinqumo kasithi sona i-department ye-Home Affairs no-minister angeke bathathe lesi sinqumo. Isinqumo sithi cha, lathatha lina isinqumo kodwa alisithathanga ngokulandela ukuhlelwa kwezinqumo ezithathwa yi-public service. So according to iPaja, i-promotion of administrative justice, ithi nxa uzothatha isinqumo kumele umnanzelele nalo thatha isinqumo esim-affectayo ukuthi uzoba affected kanganani, ngesilungu ukuthi wamconsulte, xoxisana naye nizwisisane. Kodwa inkantolo nakhona isithe nansi 12 months yokuthi minister hambe uyokwenza into in a fair process, ukwenze kube fair. Uminister sengaphinda athathe same sinqumo athi hayi sengizwile, kodwa ke still thina njenge executive amethatha ama policy decisions sima kuleyo policy. Kanti ke futhi ke abantu sebemile ukuapplya for ama waiver okusimangalisayo ngemva kokuba gququzela kangaka nokuyiqoqa isitha nabaphatha amandla ukuthi hey manje phela ngoba selivalele lolu uhlelo abantu bazokwenza njani. Bakwamukela nabo ukuthi no ama waivers angabenza ukuthi bazweleke ukuthi eminye imigomo abeyehluleke ukuyifeza isulwe bese bengeniswa kuma mainstream permits. So i-court yona abantu bengabe bejabulele, kodwa i-court ibapha i-temporary relief for 12 months ukuthi iqoqekani.
Lo-ke ngumnumzana abo ngani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC koBulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli leli bandla. Kulabanye okuthiwa babelosekelo olukhulu ngemva kokukhethwa nguZulu Mathupha, kodwa kuthe kufika kusibanga sokukhethwa iziphathamandla basuswa ezikhundleni. Omunye walaba kubikwa kungunkosazana Thokozani Khuphe owayefuna ukuncintisa esigabeni seCountry Park, labanye abafana lomnumzana Mandla Nyathi lonkosazana Tendai Nyathi. Sixoxe lelinye ilunga laleli bandla umnumzana Samson Mubhemi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indlela eyakhethwa ngayo kumbe yasetshenziswayo ukukhetha abazamele ibandla bengamakhansila kumbe bengo-MP ibuya kithi yabuya iyindlela enhle kakhulu, kodwa sokusekugcine nayihlazange yabanhle njengalokhu esasikukhangele, ngoba i-first stage kwaba le-nomination stage whereby ama-candidates ayenominethwa abantu beqambe ukuthi kuza sifuna bani ukuthi esimele. Njengoba ukwazi ukuthi umongameli wethu u-advocate Nelson Chamisa wayevele wakutsho mgceki ukuthi yena abantu zabatho ukuthola abazamela izigaba ekhansilini labazamela izigaba eParliament bazasuka ebantwini. So indlela yabuya inhle kakhulu. Isisiyafike emaphethelweni yikho indlela engazange ibe inhle ebantwini.
Manje ngokubona kwakho kuthiweni kuyini okungenza ukubana abantu bangadabuki phakathi begcine bengavoteli ibandla le-CCC?
Kanti abantu beZimbabwe sebehlupheke kakhulu and isifiso sabantu beZimbabwe nalokhu kade sebekukhangelele ngendlela umongameli we-CCC we-CCC wakuya ngayo ezibika ngayo ebantwini ekuqaliseni kwe-CCC. Abantu babekuthakazelele kakhulu, basitshela ukuthi udubo lweZimbabwe solufike komlindi wagcina. Kodwa ngendlela osokuyenzekeleke ngayo ibandla selilomlando omkhulu kakhulu. Yebo, lingathola nje abazavota abalenani elikhulu ukudlula laba abancintisana layo kakhulu i-ruling party iZANU-P F labanye laba bama-opposition amaphathi la afonyoma sokushiwa ekhethweni abengela amalandela amaningi. Kodwa ukuwina kwakhona sokunganeno sokuyiwina ngokuthi lapho kulomncintiswano khona kuselakali owinayo. Iqiniso elihle, abantu kabasoze behambi beyevota ngendlela ade bephakame ngayo, ngendlela ade bevuke ngayo. Akusela into eba-attractayo or akusela into engarayizi isipiriti sokuvota sibe phezulu. Osokuyenzakala ukuthi abantu sebedidekile, abantu abasakwazi ukuthi bekhethe bani. Abantu ngendlela sebebona ngayo sebeze bekutsho ngiceke ukuthi bebengakwazi ukuthi uba kuchamisa laye uzabuya elesihluku esidlula eseZANU-P F endleleni abantu abafuze bekhethe ngayo abantu ababamelayo.
Yona inkokheli yebandla like lakhulumisana layo yini ngalolu daba?
Bokagandi, into eqinise yenzakile. Abantu bakhethwa ngabantu, kwaba lama stages ambalwa. Kule stage ye nomination lapho abantu abanominethwa khona njengoba ngitshile phambilini, kwaba le stage okwakuthiwa nge-security vetting. Umuntu wawusekhangela ucutshungulwa yiphathi ukuthi imbali yakho kupolitiki ibime njani. Kwaba lendaba yema-CVs ukuthi wena vele ulama qualifications aphi, yikwini ongakwanisa ukukuyenza, ule input bani ongayifaka elizweni njengokukwazi ukuthi ukubamba isikhundla ufuna ukukhaliphi, ufuna umuntu okufundeleyo.
Lo-ke ngumnumzana Samson Mubhemi, lilunga lebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kuliqiniso ukuthi akuselakali abantu abakhonenayo uma kuleyo mncintiswano. Siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhononayo. Siphinde sithi mayuyu kayilale ngenxeba ngenxa yokuthi kulezizathu ezithile. Ngeprocess le kwangenela abantu abaningi esingathi ngama-infiltrators, ababevela kuZANU-P F labanye ababevela kuFAS. Badunga bapromisa abantu abaningi, babapha lezimali, abakhampena bathengela abantu utshwala. Ngeqiniso kulabanye abantu abathenga kakhulu abantu bagcina bephumelele. Njalo kulabanye abantu abaswela inhlanhla ngenxa yokuthi i-vetting yafika engala history ze-activism. Abanye basuka kumabandla amatsha engalayabo aphongubuya ku-CC esithi laye ufuna ukulinga inhlanhla yakhe. Ngenxa yokuthi uma abantu sebefuna izikhundla bayasuka kwamanye amabandla bangene kwamanye amabandla njengoba ilali kwazi kuyabanye abantu edebele umunzura ama members of parliament kamunzura aka resign kodwa sababona labo sebefuna uyizikhundla kwelinye ibandla elisha abaningi baphanjaniswa yileyo kuthiwa beletha umntwana baba ngu number 1 kwaba ngabantu abathathu 1 2 3 sabathi yibo okuzakhethwa khona oyedwa
bakhona njalo abathi bona kulabanye ababekhanya bezaphumelela kodwa imhlola yikuthi bathe sebesiya ekugcineni emaphethelweni kwaphuma amagama abanye abantu abangayisibo laba ababekhanya befunwa nguZulu lithini lina ngalokho
zinyoka esithi ngama infiltrators kulapho esabona sokulabantu esingabaziyo sokulama double candidates sacubungula sabona ukuthi abantu laba baphuya imali bathengwa ukuzama ukuphambanisa abantu eHarare ngathi indawo zonke jikelele kakhulu iHarare lakoBulawayo sese sihlolisisa lamagqeda lamapolisa kwakhanya ukuthi abantu laba bantshontsha isimbulu yethu ikhanda likamthethungameli uChamisa balifotokopa baforja amasignature bahamba bayazibhalisa njengabantu beTriple C kumhlophe khathesi ukuthi indaba le isemakhoti sibe siyadana ngoba bazabotshwa laba bantu ngoba isignature baforja baphinda baforja isimbulu yethu bayifotokopa thinethu yayiglose engafotokopa ngizama nje ukutshengisa ukuthi kwaba labantu abaningi abangenela kuprocess yeCCCC yikho ke abantu abananzelele ukuthi uzabona omunye umuntu ongazakela imbone nguye sesithi umele iCCC wadethile nema constituency ethile
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usephe imvumo izinduna kunye labalwa impi yenkululeko amaWovet ukuthi baphiwe izabelo emgodini yokwemba amatshe aligugu. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leCCC uMnumzana Nelson Chamisa uselaye abalandeli bakhe bebandla lakhe ukuthi bengayekeli ukuya emihlanganweni yebandla leZANU-PF nxa bebanjwa ngamandla kodwa ebhokisini lokuvota bangalivoteli leli bandla Kumanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 Studio 7 litshona njani badala hayi thina siyatshona ngikukhuthaza abantu bakithi ukuthi ngesikhathi sesifikile ukuthi siyevota sihambe nini ngobuningi ukuze silungise ilizwe leselingamanxiwa silungise amanxiwa dlana senzakele ngesizathu seZANU-PF please sihambe siyevota ngobuningi sibe yihlobo zami silungise ilizwe lethu lelane lihle sibuyelene emakhaya siyehlala phansi sokule msebenzi please sihambe siyevota sibe ngobuningi sibili ngoba liyazi izinkulumo the leader yeZANU-PF lapho enza khona amarali into kuma vele azithi umuntu lo wasomuntu ongavusilizwe inkulumo zonke azikhuluma yaso inkulumo zomuntu ophilile kahle kahle sami sevusilizwe lethu sihlobo zami ngobuningi bethu kuze sibe lenhlala kahle kusasendlela yabantwana labazukulu bethu ngiyabonga kakhulu okukhuluma ngusipana ngolekutsana ngiyalikhuthaza kakhulu sizamenini sihlobo zami sonke nisambenini sambenini sibe sevota
Studio 7 Studio 7 linjani basakazi nanabalaleli beStudio 7 ngufela iqinisa lo okhuluma wasejabhiwa elupane ekana hey kwaze kwabana kwama anga kwalo ubaba badunguta kwashe musaka lo wasebhinga lo ethi imgwaqo ubaba umnangagwa lo baba wabo lo uyayilungisa imgwaqo imgwaqo ikuphi kutha kwashe wena musaka ikuphi imgwaqo elungisiwe ongathusuka ngomgwaqo weBaybridge ongenisa imali usiya eBulawayo umgwaqo weBaybridge loya ufile ma usuka eMakhado usiyabamba iWest ufile umgwaqo usuka West to see Ekwanda, Ufile Umkwakuzi and Gene Eplawayo, and as we two in Awatawashi Musaka Luo, Leom Kwako, Okulumangayo, and as Noma Okulumangalem Kwaka Haba Pezulu, Mobanania Papa Pezulu, Nabumanga Kobin, Utuya Ut, Oagiti Elupani, Oelupani, Ufile Wonke, Wonke, Nazengaba, Nababa Amatubu, Ma Usuga Essen Luxi, Lapo Ekenimo, Umkwako Ufile Ufa, Ufa, ngibuyele futhi emuva yebo binisi ufile ukufa umgwaqo uziya kuthi phakathi efault ufile ukufa angazi ukuthi wena kusukuta kwaShemisaka uhamba kuphi uhamba phezulu la engakungaboni umgwaqo ukuthi ifile onkai road bafile ocholocholoto oplan road bafile kanti nihamba kuphi nina enithi umgwaqo iyalungiswa hayi bantu kodwa abantu bezani kwazo naze nafana ngamanga bantu bakithi asivukeni siye vota sivoteleni sikhipheni leza ngoba amanye amaphathi angasakhonanga ukubhaliza asivoteleni ile sikhiphele izana sivoteleni uChamisa iphume lezana
Studio 7 linjani basakazi Dumthakazi Jikelele angithi ngiyakwazi ukuthi lale zibani kodwa olendlebe uyezwa ngiyasikhetha yabona amazwi kalo ubani lo intatheli izindaba le yeGwanda ngake ngakhuza sicelakele sikhuzelele into le sibiza amajawunde asiyifuni kungani kanti sithi emajawunde neGwanda nxa ithatha esematopi engatsho ukuthi mhlobo bani kambe bonke abantu bengathi intatheli izindaba yeplumtree khona ngisebakhalangele eplumtree kuyabe kuyini khona ukuthi sibizana ngemihlobo njalo amajawunde akele abantu beGwanda sibajawunda thini kanti kuthatha ngaphi khona okokwinto kwakelo khona afuna ukukhulisa cela kasihloniphe ngoba nyakana khanga ngizathola inumber yakhe ngizamtshele ezinzima inhlamba-ke ngingabasamhloni ngoba into yakhe leka sifuni kakahloniphi uyintathela indaba ahloniphi kanti ngathi eGwanda kuphela kuyathini indaba efuna uziqena ngento engasiyo kanti nangasifini ukusibizwa amajawunda asikwazi ukuthi amajawunda anyamazana abanye siyacela inhlonipho kulofana lo ongala hlonipho ongazingalekanga ngiphinde ngicwaliselele laphana inkulumo kamnanga kwakuthiwa uthiwa unike abakhubazekileyo ubanike amapulazi amabili kanti vele yona umsebenzi wepulazi kuye uyayazi ukuthi kuyini isibili indawo lezo zothiwa amapulazi lezi kayisizo ezilambisa ilizwe na ngoba singala msebenzi alokhu ezinika nxa enika ubanika iganga bayenzeni nxa kuthi abakhubazekile balamandla anganani abangasebenza kulelo pulazi kulokuthi amapulazi la azame ukuthi avuse ilizwe ngamapulazi isilima lesi esibusayo lesi abanye besibona njengomuntu okhaliphileyo lokhu besafuna ukumkhetha abantu bakithi akwavusa ingqondo lo mbusi lo kagcwalanga akuncede ukuthabisa abantu abayizilima siyabanika ipulazi ezabaliganga nje lokudlala lihleli ngicela ke lisikhuzelele umuntu noba liyibalanga mbili balile ngicela ke lisikhuzelele lo ubaba lo ujaha lo akasihloniphe
Studio 7 linjani siyalibingelela lonke indawo lendawo labantu bezimbabwe bonke sisithi qhubekani ngomsebenzi omuhle eliwenzayo ukusakazela indaba ezilohlonzi ezinhle ezenza ukuthi sivuleke ingqondo sibone lathi sibe the future lamehlo okubona izimbabwe yethu enhle njengomuntu ofisa ukuthi ngibone izimbabwe yami enhle elo ebukeka enhle especially ewangi mina ngisewangi ngilesifiso sokuthi aluba kuthiwa abantu bangaziphatha ngendlela eright especially abantu bamahonda labantu bezimoto ezincane indlela abagijima ngayo akusatshengisi ukuthi ngabantu abanakekela isizwe sabo labathanda impilo zabantu kumbe abathanda impilo zabo besicela kakhulu ukuthi aluba kuthiwa lo mthetho ungangenela ngoba ke umthetho abantu sekubonakala ngathi umthetho abasawuhloniphi lapho kubhalwe khona ama road sign ukuthi ispeed ngu-40 la kuma roundabout umuntu uthola ihamba ngu-100 umuntu ihamba ngu-80 umuntu ihamba ngu-60 lapho kubhalwe 40 khona bagijima lokho okungayenziyo lokuqumela especially ngiyake ngibone ku-roundabout laphana i-roundabout esinumber 1 ewangi abantu baqumela nje bephomba ukuquma nje khona phana bequmela bengenela so mina ngokubona kwami asizameni ukuthi abantu besiziphatheni kahle singadingi ukuthi amapholisa eze engenele egcine sesibopha sasamapholisa amapolisa mayise sebenzisa umthetho abantu yibo futhi abagcina sebekhala ukuthi amapolisa ahlupha belondoloza umthetho besicela ukuthi aluba abantu bangaziphatha ngendlela elobuntu endlela ehloniphekayo kwenza ukuthi iZimbabwe ibonakale njengelizwe nalo elihloniphekayo siyakwazi ukuthi abantu izimota sebethengile izimota siyabona abantu bathengile kuhle lokho ukuthi abantu bebele izimota bathenga izimota lakhe sinje siyakujabulela lokho kodwa indlela esekubonakala kudriver ngakhona asazi ukuthi abantu bathembe kangakanani imoto zabo izithembo okungakanani ukuthi selingaze ligijime lapho ubhale u-speed ubhale khona u-40 umuntu agijime ahambe ngo-80-70 lapho ubhale khona 40 asilandeleni ama-road signs hlonipheni abantu labahambayo abantu bona lezalukazi sezigijima abantu becross umgwaqo begijima kuma-roundabout laphana abantu bequmela abanye besenzayo e-number 1 e-1 irenkini khona laphana sicela ukuthi impela luba kuthiwa abantu bangaziphatha kahle kusasalela khala yini labe sesikhala ngamapholisa uma sethatha umthetho amapholisa aqondile abesebenza eqondise ezinye izinto ziphatheni kahle kwenzela ukuthi lingasuweli amapholisa kusasa uma selibopha ngoba esikubonayo lokwenzakalayo ayakujabulisa sonto enhle siyabonga kakhulu ngiyaxolisa ukuba mude nami Studio 7 ngiyabonga kakhulu
lathi siyabonga lawo ke kungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, elemelika izolo linanze usuku lukazibuse owatholakala ngomnyaka ka-1776 kwelebhilitane. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 elandisa.
Abezindaba abeLotus babika ukuba uMongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba namhla kusihlwa uza kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngosuku lukazibuse ole-Independence Day. Ukhangelelwe ukuba uzahlangana lemuli zabakubutho esigodlweni sikamongameli e-White House lapho bazakosa khona inyama. Elizweni lonke jikelele abantu abaningi bapheka okuthineneyo okudliwa lemuli zabo njalo basemidlalweni efana leyabaculi ama-music concerts ukubukisa ubuciko bokuthibilika lokufola okuhleliweyo amapharedzi lokunye. Kukhangelelwe njengenhlala yenza ukuba kuzalunyathiswa okuthakazelelwa ngoZulu ama-fireworks namhla kusihlwa. Hambe bakhona na abadabuka eZimbabwe abancoma kuzibuse wakwele Melika. Umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika omunye wabo
lilanga abantu abaselebrate ngalo i-freedom le-independence eyelizwe le-America beqakathekisa kakhulu i-democracy. Abantu bakhululekile ukukhetha ama-leaders abo okule-democracy khona kule nkululeko ebantwini, unlike amazwe okule-autocracy afana labo North Korea, labo China, labo Russia, lapho kule-dictatorship khona. I-America yona ipromota i-democracy umhlaba wonke jikelele. Ilizwe lakithi leZimbabwe lingafunda ukuthize nge-America ngendlela abaselebrate ngakhona inkululeko yabo i-Independence Day.
Kodwa umnumzana Philip Gawule okubandla lezanu PF uthi kayincomeki inkululeko yawele Melika.
Independence democracy le-America abayiselebrateayo akulanto engingatsho thina njengabantu be-African countries amazwe e-Africa esiyifundayo kibo kumbe esikutholayo kikho. O-Martin Luther King balwisa kakhulu abantu babengavunyelwa ukuthi so independent democracy yabo yayivele ingekho. And then kakhulu futhi independence democracy yabo sebefuna ukwenza ukuthi bayisebenzise bethi bully ama-African poor African nations countries.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubandla elibusayo.
Basuka bazenze bona obhuti omkhulu enye indlela yokuqala thina njengeZimbabwe njalo sisuka ebasundwini e-Afrika asithakazeleli into leyi eyabantu abayenza lokwana esuthi ngesingizi ngama-gay kumbe ama-lesbian kodwa bona bafuna ukubana bakufostele kithi ubana thina sikuthathe kunjalo noma kungekho emkhubeni wethu.
Elemilika lathola uzibuse mhlaka-4 Ntulikazi 1776. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs Dube. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli. Kodwa inkokheli ye-CCC ithi abakhononayo ngabanqotshwayo kukhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Igama ngu-Chris Gandhi, asidibaneni njalo.